Bakithi thina njenge-MTC Alliance lapha eMathebeleni South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi, ibiyindoda eliqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisana ngalezinye induna enelisiye ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU-PF iqiniso, iqiniso lanxa kukubi lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwa layo kakhulu, indaba ye-ground commission ukuthi lobu silizwe umkhokheli weZANU-PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-ground. Le misebenzi nje eminingi engayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabo Khayisondiweni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekelwe kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yini esinali hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adeclare national hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama, Mahlaba Ithwale, Jiyampondo, malala ndawonye, silahlekile njengesizwe. Ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakogodla omnyama eFelabusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esichile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa iAvoca Primary, lesikolo okuthiwa iAvoca Secondary, lezi zikolo ziseAvoca kuwa 12 eFelabusi lapho uMafu asuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakogodla ukuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesitshile kulokhu sidingo sokuba simhloniphe. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo wokuba banike izindawo amabizo kumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu beFelabusi. Njalo isi sikhalo lathi sisisekelayo njengabantu be-MDC Alliance. So bekuyisicelo esikhona kumbe bekuyisikhalo esikhona kulaba ababusayo kumbe kulaba abalawo mandla kwalesi sikhathi ukuba benze lo mlando.